Kulezi nsuku awusamangalisi kule bhilitane uzwa ukuthi uzibanibani sehlukene lomkakhe. Imizi ichitheka mahlayana nje mihla lamalanga. Kucatshangelwa ukuthi izizathu ezikhulu nesokuthi abesifazana abaningi kabasavumi ukwenza imisebenzi evame ukwenziwa ngomama eZimbabwe benzela abayeni babo. Umzekeliso abanye kabasavumi ukuphekela abangakwabo, bathi lanxa babekwenza konke lokhu ekhaya kabasakungeni lokho lapha kule Britain ngoba yikubancindezela. Eminye imizi ichitheka ngezizathu eziqotho ezigoqela ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwesifazana ngumkakhe. Amafitshane omama bathi sebewazi amalungelo abo. Unkosazana Sharon Moyo omunye othi wayehlala ehlukuluzwa ngumyeni wakhe ecina uchithile umuthi inkonyane. Umthato wathabalala.
Ngihlala kweminyaka eminingi le ndoda ebengihlala nayo labantwana bami ebehleli engi-abuser, engishaya, engenza yonke into nje ayifunayo, edlala ngami imali yakhe bengayiboni, engasinayo esekhaya. Ngase ngiyakunanzelela ukuthi ukuza kuleli lizwe lase-UK kwangisiza kakhulu ngoba ngawathola amalungelo ami okubana angangi-abuse ngisho lakancane, njalo kaselayo indlela yokuthi angi-abuse. Kwangisiza kakhulu lokhu ngoba ngaba lawo ama-rights aqondane nani njengomuntu wesifazane.
Umnumzana Langamandla ngomunye wamadoda achithekelwa yimizi esekhonapha eNgilandi. Uthi ukuthiyana longakwakhe kwamdabula kakhulu.
Ngibuhlungu mina mfowethu ngoba sengihlale 15 years nalo mfazi. Sasuka ekhaya sithe sifika lapha eNgilandi, waqala ukuba nabangani bakhe selala ama-out ebuya after 2 days endlini. So manje ngibuza angibophise emaphoyiseni, so kubuhlungu kakhulu. Sengidecida nje ukuthi ngizihambele ekhaya.
Eminye imithathu ichitheka ngemva kokufohla kwendoda kumbe umama esebone abanye. Unkosazana Thembi Mlilo uthi watshiywa umyeni wakhe eselandela omakhwapheni.
Angalethi i-boyfriend yami from ekhaya wabuya lapha salungisa amaphepha, saprocessa everything, waba la maphepha akhe kwaba kuhle, sahlala sonke for okuyisikhathana. Waqala-ke umuntu ukujola, nango sengogijimkanda belungu, you know, ayenze izinto zakhe ngimkhangele nje eselokudelela lokhu amaunye okuthile. Ngaze ngabona ukuthi aye lapha akusela lutho, kungcono nginjani lami ngishiye.
Indaba yabomama abahola imali eningi ukwedlula ekababa ngokunye lakho okwenza kube lokudelelana ezindlini. Unkosazana Nomalanga Nkomo uyafakaza.
Uyabuya la uthele yakho imali nendiza ithale yakho udle yakho. Yikho ngizawathi bekhaya bona ningangisebenzi badelela, kodwa ngitho kodwa isiphatho sabo asirayithanga, asikho right ngakhulu. So yikho sizibona ukuthi sizihlaleleni sibe ube undoda mfazi. Ngoba ekhaya ngabe besigamula inkuni sothona kuthini, but la uyakhona ukuthi uzidlele i-takeaway indoda la ibi ingaphekelwanga kula msebenzi lokho. So angizekhaya bakufuni khonokho, bakunitsha sibe izigqibo manje hhayi. No.
Ukuhlala emazweni angaphetsheya sokwenze iningi lezizalwane zeZimbabwe lathatha isiko lokuthi indoda lomfazi kuyalingana. Ngesizathu leso iningi lithi akusenanhlonipho okusuke kwenze kube lula ukuthi imithato ichitheke. Nanko labo babakazi kumbe ogogo umsebenzi awusaqakathekiswa. Ngalokho imithato ichitheka mahlayana njengempophoma zamanzi. Ngimele isitudio 7 eLondon, iqawulamo ezatshiswa sibanda.